abasha abangene kule cabinet bagoqela uprofessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lezimali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, unkosazana Cathy Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uzulu, uDr Obadiah Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, unkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilishumi lantathu kuphela. Ugatsha lezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, umnumzana Douglas Karoro loVangelis Aritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathemadanda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko. Umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Love Mo Mathuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi. Umnumzana Fortune Jati esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu. Unkosikazi Yokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha. Umnumzana Rashe Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana. Umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli wogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa ngunkosikazi Opa Mchunguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr Meshack Svanda nguye obesethula amagama abakhethwe ngumnankagwa laba e-State House lapho athe azisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DVD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale lekhabinethi.
Ngithe ngibona ikhabinethi le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Cathy Coventry sebengena kusport nge-contribution ayenzileyo laye kusport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibona o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo, ngabengena labo ku-industry lapha kuyitshengise ukuthi hhayi kumbe singathola okungani okungcono.
Ulethemba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hhatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni khonapha kuhlala kulo hlupho ngoba kathesi hayi sibone ngani kumbe bangazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza. Kodwa ngabe ngani basibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima, hayi ngani kungasebenzeka, especially okuqakatheke kakhulu kwezemali lapho nxa uprofessor laye sebuyile. So kumele anikwe ithuba lokuthi laye abone imibono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentathelizindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ake ngani ngcono ngoba at least lo ngama-technocrats siyabona oprofessor siye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanjengaboshithando abanye basebenzi kumama yini. So ha into esiyithakazelelayo sibili sizesihlala futhi abantu abanjengabo Cathy Coventry ngabantu abalesisindo lapho sibona ukuthi hayi sibili icabinet yethu ingani iqinile. Ya kodwa ngike saqamba amanga kumbe saziqambela amanga ngathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mtholi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyabathi ngabangani bakhe njalo ngiwazi lokwadinge.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisitshiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakoBulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munzerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwarazimba weManicaland, umnumzana Larry Mavima waphiwa iMidlands, iMashingo yaphiwa umnumzana Ezra Chazamira iMathebeleland South, Yapiwa umnumzana Abednego Ncube lo mnumzana Richard Moyo ophiwe iMatebeleland North ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi intambo bamabandla aphikisayo. Umnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho ke ukhethe idale lakhe lekhabhinethi elandela iziqondiso zebandla lakhe leZANU-PF. Abashiywe ngaphandle kwekhabhinethi entsha le babalisa umnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Ungwe, lo David Parirenyathwa. Yimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.